Umsakazo we-Studio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seGwanda lamhlanje ekuseni wathola ukuphithizela abantu befolele ukuyahlatshwa. Ezinye izakhamizi esixoxelazo zithi lanxa bezilokuthandabuza ngaleli jekiseni sezikhethe ukuhlatshwa ngoba sezizibonele ngawazo abantu besifa buthumuthumu nge-COVID-19 kanti njalo sumemetheka ngamandla lomkhuhlane. Unkosazana Sithandazile Mathibela ohlala emaplotini kwa-10 eGwanda ngomunye walabo abahlatshwe lamhlanje.
Ine condition ye diabetes, so ngibuyile namhla ukuze ngihlabe ivaccine ye-COVID ukuze nami ngithole ukuvikeleka ekutholeni umkhuhlane we-COVID. So ngenxa yakhonokho ukuthi ngivele ngingumuntu olechukela, ngibona kufanele ukuthi ngivaccinate ngoba abanye abantu abaningi abanama-conditions wona lawo bathiwa ngabanjwa ngumkhuhlane wona lowo benelisa ukuthi bedlule. So ngizama ukuthi lami ngizivikele.
Omunye njalo wabahlatshwe lamhlanje ngumnumzana Njabulo Dube oyisakhamuzi esenonde eGwanda yena othi uthethe isinqumo sokuyahlaba ngoba umkhakha omutsha waleli gciwane obizwa ngokuthi i-Delta variant usuhlasele ngolaka.
Bengibona abanye abangani bami begula okokuthi ngumkhuhlane okhona vele and kuqakathekile ukuthi umuntu lapha khona sanitizer afake imask so yikho kungenzela mina ngavukela lapho ukuthi ngizohlatshwa. So singumuntu osehlatshiwe. Hayi okwakhathesi ngizizwa ngisesi-right, angikabi lenye i-complication engizwa.
Umqondisi wezempilakahle esiqhindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi kuyajabulisa ukubona abantu besiza phambili ngobuningi ukuze hlatshwa ukuze bavikeleke njalo bavikele labo abaphila labo. UGwarimbo uthi bathola amajekiseni azinkulungwane eziyisithupha evela kugatsha lwezempilakahle. Ukhuthaze abalokhu bengakahlatshwa eGwanda ukuthi baze phambili ngoba lo mkhuhlane ukhanya usumemetheka kakhulu kuleli dolobho. Sebedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu 34,000 asebehlatshwe leli jekiseni ezansi emaNdebeleni. Asebebulewe ngumkhuhlane lo emangweni munye sebengamathumi amahlanu lane 54 njalo phakathi kwabo abangamathumi amabili badlule kulinyanga. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 752 baphethe lolu bhubhane sikhuluma nje kulesi sabelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukhuthaze uzulu ukuthi ahlabe le jekiseni lapho ebekwa amaqhawe amabili e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.